ukufika kukamnumzana uperekezela mpoko lapha lo nkosikazi kamuyi uGrace Mgabe lapha ukufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo umphoko nxa sikhumbula ukuthi umphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njengoba sesazi ukuthi kuqala kwakule lunga elelakhosa kule lunga le-G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo kungathi ababoni ngasolinye kodwa-ke ukufika kwabo sizakuthatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sekukhona uxolelwane osalwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo kwezopolitiki.
Khona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho. Ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lo?
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isitsho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu abafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu abafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama-Western. Ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayizwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga eSADC elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo okuhluke kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kukapresident ukuthi ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe yingakho yena usho ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abeSADC ababona ngezinye indlela.